Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhla ka 20 Mbimbitho 2019 igama lami ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usehlolisisa umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
I have come in order to visit the families, communities as well as the infrastructure briefly has been destroyed.
Ngibuye lapha ukuthi ngizokhulumisana lezimuli kanye lozulu njalo lokubona izakhiwo engizwe kuthiwa zibhidlike okumangalisayo.
Kodwa abakhangele okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa bathi uMnangagwa labanye bakhe abakwazi abakwenzayo endaweni yeManicaland.
Uhambo kamongameli vele akusoke kunceda abantu ngenxa yokuthi kulabantu abasebefile abanye abasela lutho, so even engahamba kathesi akuncedi lutho.
Kule ndlala emangalisayo enkayi.
Lapha silohlupho, uhlupho lolu lukhulu, asila manzi, asila kudla.
Namhla sigqiba ingxoxo esiyenze lo mhlabeleli odabuka koduduzi yathunqa uGarman.
Ngikhangelele ukuhamba amazwe ngihlabelela, ngirepresenta iAfrika, iZimbabwe ngomculo wethu, ngobuntu bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usehlolisisa okufunwa ngoZulu esabelweni seManicaland lapho okube lezulu lesiphepho i-tropical cyclone Idai ebulele abantu abaningi njalo yabhidliza izakhiwo ezinjengezindlu, amabholoho, imigwaqo lezikolo.
UMnangagwa wethule lokhu izolo ngesikhathi esethekelela indawo ezibhidlizwe lizulu leli.
I have come in order to visit the families, communities as well as the infrastructure briefed has been destroyed so we can assess and determine what government can do in terms of assistance.
Ngibuye lapha ukuthi ngizokhulumisana lezimuli kanye lozulu njalo lokubona izakhiwo engizwe kuthiwa zibhidlike okumangalisayo. Sizehlolisisa ukuthi uhulumende engenzelani ababhekane lohlupho lolu.
We need to make sure we understand the quantum of devastation in order for us to mobilize resources to deal with the situation as it stands.
Sifisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi sidinge uncedo olufunakalayo.
Countries like South Africa, Botswana, Namibia and Angola have indicated that they also would want to know what our needs are.
Amazwe akuqela ele South Africa, ele Botswana, ele Namibia, njalo ele Angola, afisa ubakwazi ukuthi kulomonakalo onganani ukwenzela ukuthi asisize.
And we are busy now compiling materials which we think they could assist us with.
Kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa uphuzile ukwethekelela indawo ezilabantu abanengi ababhubhileyo labalezindlu ezibhidlikileyo. Kulabantu abafika phose ikhulu ababulewe lizulu lesiphepho leli. UNkosazana Salim Lambo okunhlanganiso yePlatform for Youth Development ohlala eChiatswa esabelweni seManicaland uthi kaboni ukuthi uMnangagwa uza kwenzelani abantu abadinga uncedo.
Awusoke unceda umuntu khonokho ukuthi ufike namhlanje ngenxa yokuthi uhulumende ebemele etshela abantu ukuthi besuke, ebancedise ukuthi besuke ingozi le ingekenzeki. Ukuhamba
ngakhe
namhlanje
kudla akusizi. Yes, yezwa abanye abebandla lezanuphepha besithi kunganceda kakhulu. Kodwa ke wena njengoba sitsho ukuthi awusozokuncede pho kumele kwenziweni kusukisela namhlanje kuya phambili.
Uhulumende umele esithi nxa engabona izinto ukuthi zizayenzakala, behle bebona ukuthi bancedisa abantu into ingakayenzakali. Ngenxa yokuthi indaba le yamanzi amaningi yabonakala ingakafiki eZimbabwe, sibona kuseMozambique. Njalo nje befunele ukuthi abantu sibatshele ukuthi besuke, sibancedise ukuthi besuke ingozi le ingakafiki. Kufana nokuthi kulamanye ama-messages awe-CPU aqalise ukungena ngomgqibelo indaba yamazwi siqalisile azange enjene vele ngolwesine kumbe ngolwesihlanu indaba le yamazwi ngakaqala. So ezinye izinto uhulumente nxa bewazi ukuthi into izenzayo bamele behle besize abantu into ingakayenzali kulokuthi becathise ukuthi simagijima nxa sobonakele khonokho vele akuncedi lutho. Uhambo kamongameli vele akusuke kunceda abantu ngenxa yokuthi kulabantu abasebefile abanye abaselamisi. So even ngahamba kathesi akuncedi lutho.
Singathi-ke kodwa kume njani khona manje abantu bafuna ukuthi baphiweni badingani sibili nxa sikhangela uncedo?
Abantu badinga izinto ezinjengokudla, ingubo, amanzi okunatha, impahla zokugqoka, izicathulo. Singathi yonke into ongayicabanga ngoba kunabantu abangaselamisi. Bamele nxa befuna izinto njengamatente okuthi bekwanise ukuthi amanzi la angehla behambe beyozihlalela ematentini. Kodwa okwakathesi izinto eziqakatheke kakhulu izinto njengokudla lempahla njengamanzi okunatha ngoba izinto zona lezo abantu abaningi abaselayo. So bahlala ema-churches, abanye bahlala lezishop. So bamele bencedwe ngendlela zona lezo.
Kulabantu njalo esabelweni semaSwingo abadilikelwe izindlu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Unkosikazi Itayi Dube ohlala eBhikita uthi labantwana kwezinye indawo kabasenelisi ukuya ezikolo ngenxa yokubhidlika kwamabholoho.
Kunezinye izindawo eBhikita ezingani izindlu ziwile, abanye abantu bangani abaselazindlu.
Singathi abantu bolabo pho bokathesi bahlala ngaphi?
Abantu laba bahlala ezininini zabo abangani bayabanceda. Asange sezwa nje ukuthi kulabanye abantu ababuye babathatha abahambe nje kubantu ababahlala labo ama-nextdo eziningini zabo lapho okuhambe kona abantu labo ukuthi bathole uncedo. Izindlu aziziningi kakhulu kodwa zikhona. Sizwa ukuthi kule two abantu abangabafili babuyelwa izindlu.
So sizwa kuthiwa njalo-ke abantwana besikolo kwezinye indawo kunzima ukuthi bachaphe izifula baye ezikolo, kume njani kunabo?
Izifula zigcwele ama-bridge amabholoho afile anye athethe ngamanzi. So kunzima kakhulu ukuthi abantwana besikolo bahambe imangeni emide engakathesi. Ezinye izikolo kufana ngani labantwana abalutshwane kakhulu laba abachapha izifula. Kodwa hhayi kathesi sizile sangani selimile sekungani sokungcono but khona ukuthi amabholoho amaningi ahambile.
Pho manje nxa kunjalo abantwana bazahamba njani esikolo?
Hhayi kunzima kakhulu. Nzima kakhulu kuhanje imangeni emide phelekezelwa ngabadala ukuthi bechaphe izifula bebeye ezikoleni. Kodwa abanye abangala abangichaphe izifula hayi bayazihambela nje isikolo ngoba nje isikolo akulayo sizeke ukuthi kungani kulethi lesi soda esithaywe lizule elikazamculo le into zingani zinezikusha.
Ye nxa sesigangeleke ebadaleni lapho ukuthi kade abanye belimile sibili emasimini kume njani?
Hayi izulu litshayile, izilimo eziningi ekade zitshawa ngumoya ziwile, ziwile kakhulu. Kodwa nje okunye vele hhayi kube kwatshisa kakhulu uthole nje okunye vele sokuzitshele. Kodwa hhayi indlala ikhona vele ngoba izulu belililutshwana eqaliseni.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bancedwe njani?
Inxa yezulu leli kufisa nje ukuthi okuqaliseni kulungiswa amabholoho izimota labantwana behambe kuhle besiya ezikolo. Abawelwa yizindlu nawo bafisa nje ukuthi bathole nje ingubo zokwembatha, bathole nje nesikafu.
Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ithi akula elinye izulu eselike lana okwedlula i-tropical cyclone Idai elineko le-Mozambique, eMalawi nakwele-Zimbabwe. Kubikwa ukuthi inhlanganiso le isidinge izigidi ezingamachumi amabili amadola, $20 million, yokunceda abakhathazekileyo. Inhlanganiso ye-European Union layo isidinge izigidi phose ezine zamadola, $3.9 million, yokunceda amazwe la. Ilizwe leBritane lalo lithi lizanika amazwe la uncedo olulesisindo esifika phose izigidi eziyisitshiyangalombili zamadola, $7.9 million.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi abantu bafika amakhulu amahlanu 500 akwaziwa ukuthi baya ngaphi kulandela ukuna kwezulu lesiphepho ucyclone Idai esabelweni seManicaland. Umkhokeli we-3 Infantry Battalion uMajor General Joe Mandizwiza uthi ibutho leZimbabwe lizama ngamandla wonke ukuthi lihlenge abantu ababhidlikelwa izindlu. Kubikwa ukuthi kule ndizamtshina zabazimele bodwa abancedisa endaweni le. Ulomongi ohlala elokijini lechabalala kobulawayo okubikwa ukuthi uthandana lomfazi womuntu osokusesigabeni sokuthi ubenika umama lo imithi lamajekiseni wokuthi ahlabe umkakhe ukwenzela ukuthi bathandane ngamandla engafa. Iphephandaba leChronic libeka ukuthi lokhu kuvezwe emthethandaba lapho okukhanya ukuthi umnumzana Bushe Marima wayefuna ukuthi afeke undoda lo abesesala esigcine umfazi wakhe. Ubushe uyala ukuthi ayalane lo mama lo. Kubikwa ukuthi ubushe wayefisa ukuthi umama lo adlise njalo umkakhe amaphilisi abulalayo. Ohambise udaba lolu emthethwandaba umnumzana Claudio Takanayi usefuna ukuthi ubushe amhlawule inkulungwane ezilijumi zamadola yokuthi ubesiya emacansini lomkakhe. Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Soku isikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena ku WhatsApp ufitizele ukuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ukuthi audio ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezo wakho ku WhatsApp kunombolo ethi 0120 465-0318. Akisizwe ukuthi abanye abantu abasithumezela imilayezelo bathini.
Salibonani basakazi beStudio 7, lani lonke balaleli beStudio 7 eZimbabwe lakumhlaba wonke jikelele. Indlala ikhona sibili. Lo okhulumayo nguSingene enkayini wasikosivalo eMaloba Village. Indlala ikhona sibili kakudako kakusiku ukuthi kuyafaniswa akulalutho emasimini. Siyakwazi ukuthi aboncedo bazabuya ikakhulu iWorld Vision yebuya lapha. Kodwa ke lanxa ibuya siyayicebisa bakithi ukuthi ikitshintshe icriteria eyisebenzisayo ukukhetha ama beneficiaries. Ngoba nxa uzabuya bezabuya bafike bathi abantu kabakhethane ukuthi ngobani abalambayo. Lo nyaka there is no need ukukhetha, wonke umuntu uyalamba. Njalo nxa bekhethi besebenza leyo system kababe lama checks and balances, ngoba kuleyinye i-weakness kumbe iphutha lokuthi umuntu uzaqanjwa kuthiwe ubani uyalamba from the floor. Nxa eseqamba i-number of beneficiaries abese inflate abantwana afake la ma-ghost, akulandlela yokuchecka ukuthi uqinisile yini. I-system ukuze isebenze kuhle it must have checks and balances. So sicela ukuthi nxa lungena uncedo njengalonyaka akudingakali ukuthi kuthiwe kuyakhethwa ukuthi lo uyalamba lo kalamba. Ungaze ube lazo inkomo ukuthi uzathengisa kumbe imbuzi, uzathengisa ziphi zona ziyaphela du yindlala. Ngiyabonga.
Na ngikhuluma kuma inkomakhulela kuward 9 lapha silohlupho. Silohlupho, uhlupho lolu lukhulu, asila manzi, asila kudla. Lezulu kakulala lapha esilime khona indlovu sezisithathele. Njalo siyakhalaza kakhulu. Ngasinika eminye imisebenzi lathi sikwanise ukuziphilisa singomama. Kumbe sithole indawo engaba lengadi yethu, sibe nezinye izilimo ezingaba zistokwa yi-GNB. Ngiyakhuluma ngilapha komakhulela ku-ward 9.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yes, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-United Nations ithi ngokuqala ukuthi kune izulu lesiphepho elinjengo-cyclone Idai ezansi yezwekazi le-Afrika. Inhlanganiso le ibika ukuthi abantu abedlula amakhulu amathathu lamajumi amahlanu 350 babulewe lizulu leli. Kucatshangelwa ukuthi ababhubhileyo bangafika inkulungwane 1000 elizweni le-Mozambique. Abakholo lwesi-Muslim bathithibele ngokubulawa kwabanye babo abafika amajumi amahlanu kwele New Zealand. Babulewe ngumuntu ozonda abantu bokuza.
Kuhlandlaleli lapho sixoxa khona ngokwenzakala kwele Melika. Namhla silo Dr. Victor Moyo yena odabuka eZimbabwe ukhona lapha kwele Melika. Sakwamukela kuhlelo baba Moyo.
Sabona Dube.
Ye kunjani Moyo?
Hayi siyaphila ba.
Ye akutshela abantu uthi ungaphi khona apha?
Ngise New Jersey.
Ye
kwele Melika.
Ye kunjani kodwa khona?
Hayi kuyaphileka nje umqando kulezi zikhathi.
Yeah, isikhathi sangkhona baba Moyo.
Isikhathi sangkhona.
Yeah. Ngiyakhumbula sake saxoxa ngodaba lokuthi lizama ukuthi lidinge umuthi wokuvimba imvukuzane. Kambe selikhatshana kanganani ukuthi likulungise khona?
Into yokugcina umuthi wemvukuzane into ethethe isikhathi eside Dube, nxa ukukhangele bathi normally or usually ngone average kuthatha iminyaka elithuni ukubana uthole umuthi osebenzayo ukwelapha imvukuzane. Umuthi oyabe usuhlolile wabona ukubana umuthi wakhona ulungile ukubana uphe umuntu, njalo uma usipha umuntu umuthi wakhona uyasebenza. Kuthatha iminyaka eminingi. Nxa ngikhangele lolo hambo ukuthi thina singaphi kulolo gaja, ngingathi siphakathi laphakathi. Ngoba nxa uqala ukukhangela limithi, kumele uqale ukhangele umuthi lo elaboratory, ukhangele imvukuzane eziningi ezithile, ubone ukubana umuthi wakhona uyasebenza, ungakawuhloli emuntwini, ungakaphi abantu ukuthi wenze ama-test ebantu. Nxa usuka lapho ubusukhangela uye testa kwezinye izinyamazana ezincane ezinanakazana, ukhangele ukuthi umuthi wakhona ufanele na ukubana uphiwe umuntu ophilayo. Sisenza wonke la ma-test thina elaboratory. Lapho esesikhona ukuthi sesilungiselela ukuthi siyeqalisa ukuthi siyewuhlola lo muthi ebantwini.
So lina lisebenzisani khonapho elaboratory?
Kule mtshina emnengi ehlola into eziningi. Kule mtshina ehlola ukubana uma usipha lomuthi iyahlola ukubana usebenza kakhulu kanganani ukubulala imvukuzane. Usebenza okunye okukhangele ukubana nxa usipha ama-cells, singathi ngama-cells okuyikho ama-cells kathi singathi yini izizitina zokwakha yonke into esiyibonayo empilweni. Sonke nje silapha sibunjwe ngalezi nto kade ngama-cells ngesilungu. Uyakhangela ama-cells la ale mvukuzane, ubusuwakhangela ukubana wona uma ufaka umuthi lo athatha umuthi lo onganani, ngoba yikho khonokho okuqakathekile oza kutshela ukuthi nxa mhla ususipha umuntu umuphe umuthi ongaka, kumbe umphuzipho, kumbe idosi engaka, thina ngesintu siyasithi lizipho. Ikanti-ke kuyamezwa kusukele ekuqaliseni konke lokho. So nxa ukuphendula imibuzo yakho, iningi sibili imitshina yakhona okumele esiyikhangelayo esiyisebenzisayo. Eminye ikhona kulaboratory yethu, eminye sisebenzisa eyabanye ephandle emningi ukubana kodwa bonke babe besebenzisa limithi esiyikhangeleyo thina, njalo imithi emitsha esikhangele ukuthi yelapha imvukuzane. Njengoba sazidube ukuthi imvukuzane ile mithi kule nhlobo zemvukuzane eziningi, njalo imithi yakhona ayifani iminingi. thina sikhangele and imithi yakhona emnike esetshenziswa kulezi nsuku ila lokho okuthiwa ngama-side effects la imithi yakhona yenza abantu bagule bengezwa kuhle sizama ukuthi senze imithi engani ayila ama-side effect amaningi njalo esebenza okungcono okuphambili okungaphambili
Yes.
Kwale imithi ekhona
siyakuzwa kakhulu uDokotela Moyo kodwa isikhathi sesiphelile so ke ngamafutshane ubona zani-ke lihamba nini kuzwekazi le-Afrika ukuthi le ukukhangela nje lukusebenzise khonokho
siyahamba e-Afrika lakhathi sikhangele ukuthi siyeqalisa amanye ama-test esiwenzayo ebantwini elizweni laseRwanda kulo umnyaka ozayo sizaqalisa ukuthi sikhangele le eminye imithi yakhona esidivelophayo ngapha e-Afrika kwelaseRwanda siqala ngelaseRwanda ngoba kulapho esinama-office khona
siyabonga kakhulu
suka lapho sizakuya kwamanye amazwe kodwa sizaqala e-Rwanda
hayi ke Dokotela Moyo siyabonga kakhulu ukuthi ungene kuhlelo lwethu lamhlanje ungadelela kusasa baba Moyo
kuyabongeka Dokotela
kusigaba lapha esixoxa khona labantu abadabuka kwele Zimbabwe lamhla sixoxa lo Silibaziso Sibanda Masibanda kunjani mama
ngiyaphila linjani
yebo phela udabuka ngaphi ke Masibanda
udabuka eGwanda esitezi enqameni
ye akusitshele ngawe ngamafutshane ukuthi wena vele ungubani
mtaka Robson Sibanda leminyaka engu-43 labantwana ababili uPatience Chigudu Andile noNtokozo Sibanda ngumama othanda nje ukuzithengisela imbhida ngiyazithengisa amatamatisi kumanje ngodile amatamatisi lapho ngode koBulawayo ngathengisa nje khonapha esitezi
yes
kwengiphila ngakho nje
yes ngathi impilo enjalo injani mama
mina ngizwa inzima but mina ngizwa ngi-free kakhulu nxa ngiyo khululekile kakhulu
singathi wakho wenda kodwa
ngake ngenda kumkami wokuqala wangishiya ngengozi yemota wangishiyela umntwana ele-3 years kodwa ngenelisa ukumfundisa waze waphutha u-form 4
wasuthola owesibili mama
ye ngase ngithola owesibili manje ule-11 years uku-grade 5 esitezi khonapha
singathi abantwana bakho bayathanda imfundo sibili kakhulu
khanya bayithakazela kakhulu ukuthi lo oqala wasuka wasesiya eGoli ngenxa yokuthi wabona ukuthi ngisebenzele kanzima wasuka wasesiya eGoli ethi uyancedisa ukuthi uncedisa mina kukanje siyancedisana ukuthi sifundise le umntwana wesibili oku-grade 5
kuyathokozisa ukuzwa khonoko kutho ukuthi abantu bakho ubagcine kuhle phela
kakhulu bayangithanda kukhathesi nje ngiqeda ukukhuluma la yena lo wesegoli uyangithanda kakhulu ungithumezele nje imlayezo yokuthi mama ngiyakuthanda kathesi nje
kuhle kakhulu ukuzwa khonoko ubona ngazani-ke uzathengisa kuze kuthini yimpilo vele eyakho oyenza wena le
ngaba kuyikuthi kumele enxa kwayo vele kwadalwa ngavele ngadalwa ngaba njalo enxa unkulunkulu wayevele wangidala wathi ngizoba njalo nje
ye singathi-ke sokusiya phambilini empilweni yakho ubona ngazani kuyini okungakwenza ugcina uvula ibhizimusi engani ithuthukile kancane
isituation yakhona lapha eZimbabwe ngibona yiyo yangenza ngavula ibhizinisi lami ngoba ngabona ukuthi kule nto eziswelakalayo lapha esitezi khonapha nje ngikhuluma ngesesitezi kuyaswelakala izithebo ngiyathengisa amatamatisi ngihamba koBulawayo ngiyethenga ikhabishi ngifushe bese ngiyithengisa isingumfushwa nje kwanisa ukuthi ngenelisa ukuthi ngifundise umntanami lo mncane kukanje kathesi sengibhadala i-school fees la squared school
ye ulalo muzi lensimu into ezinjalo
hayi angila muzi ngihlala ngikhaya ngihlala lo mama ubaba wasishiya ngo-2004 umama ngumfelokazi
ehhe hayi-ke isikhathi iso sesidliwe ngumanguye ungavalelisa abalaleli ubatshele-ke ngempilo yakho ukuthi wena ubona ngazani uzatshaya njani empilweni
hayi mina ngibona konke lokhu engikwenzayo mbona nikuzamphumelelisa and futhi ngisizwa ngikhululekile nje nxa kwesinye isikhathi unganikwa ngomunye umuntu imigoqo yokuthi yenza so ngemali yakho konke ngiyazenzela ngiyacabanga ukuthi kumanje ngiyethenga lokhu ngenze so ngiyahamba ngikwenze kuphumelele
sibongele kakhulu ukuthi ungene ehlelweni lamhlanje Masibanda ungadini lokusasa ma
sesingena-ke esigabeni somuntu ohlabelayo siyakwazi ukuthi silokhamen konamba-ke onguye okade simfaka kuhlandla leli ake sizwe ukuthi uthini ukhamen ngempilo yakhe
Lalela kusasa kwezomculo ngikhangelele ukuhamba amazwe ngihlabelela ngirepresenta iAfrica iZimbabwe ngomculo wethu ngobuntu bethu. Ngikhangelele ukube ngihamba ezikolweni ngisiyafundisa ngifundisa ngigxile emasikweni ethu eAfrica emculweni wethu weAfrica ngishare lamanye amazwe labanye abantwana because children abantwana basemoyeni wami kakhulu. Kathesi ngiyafunda ngenza izifundo ze special needs education. Ngigxile kumusic ukuthi imusic yona ngokwayo incedisa njani abantwana abalama special needs. Njalo ukuthi ngaphambilini ngizabe ngi-engage ngisebenza labantwana kumbe labantu abalama disabilities through music ukwenzela ukuthi ngikhona babone ukubhusteka empilweni zabo bathole into engabayenza ukuthi bathakazelele impilo bazizwe labo bengabantu abafaneleyo bazizwe njalo bengabantu abaqakathekileyo empilweni njalo bangaphumisa into enhle. Ikakhulu abantwana bethu base-Africa, abantwana bethu base-Zimbabwe, i-awareness enjalo ayikabi strong kangaka. So ngikhangelele ukuthi through music nginganceda ekwenzeni njalo.
Ye, siyabonga kakhulu ke Carmen ngomculo wakho. Singakehluka nokuthi sikhangele udaba okade ugokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usehlolisisa umonakalo odalwe isiphepho, izulu lesiphepho u-cyclone Idai. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngukip stube.